Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nogawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo.
Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngomnumzana Sengezo Chamangu emthethwandaba.
Ungayenza i-agent chamber application angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo uyanika-ke laba abakuphikisayo.
Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-CCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga aleli bandla edalele ephalamende lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC aqotshiswa nguChabangu, okucunule kakhulu umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa ibandla lezanu PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Mbona kuyinto embi ku-Southern Africa, yithi lizwe eliyangisayo ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonoko into edanisayo, into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years, ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu ubukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazitshiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe ngoba kuhlangene amasela, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli kuzele kuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abatshiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu betshiyene kuzele bephile kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga babakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, if either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbe nakulandlela. Ngoba ebukhokhelini ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lohlupho lubanjwa njani. ngiyehluleka khonapho okuningi ngakukwenza ngoba ikumuzi oba yikho khona umuzi vele ulezi nkinga time after time kodwa ukuqakathekileyo ukuthi inkinga lezo lizibamba njani liyakwazi ukukhulumisana liyakwazi ukukhumisana umlotha impilo iqhubeke kodwa ukuthi namhlanje uchamisa lo chabangu baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba kodwa ithemba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko
inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe triple C lolo
inkantolo mbona izalubamba udaba lolo kodwa mina njengama peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano ukuze singadilize lethemba labantu beZimbabwe ngoba intawanti uhlupho engilubona lukhona kwenhlangothi zombili ukuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo abantu abavotileyo ayisomalunga e-TCC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana so konoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu olabantu sibili othi umuxoxa labo beze besithi hayi ukuvota akusela ncedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eParliament sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangkhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolonga labo kodwa obavoteleyo ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo and isizathu ukuthi ungabadingisisa abanye babe sithi hayi okumelwe yizano kangivumelane lakho ngingavumelani futhi lokumelwe yi-triple C kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo
Loge ngumnomzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBeju likaZulu. Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla leMDC Alliance okwenziwa ngumnomzana Sengezo Thabangu eMthethwandaba. Umnumzana Chabangu ubikwa ethule isisekelo somanyano we-MDC Alliance owawungamabandla ambalwa njengendlela yokutshengisa ukuthi mpela nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Umahluli uTawanda Chitapi uthe uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Sixoxele sikhulumele sikamnumzana Chabangu umnumzana Khaliphani Phukeni.
Abantu bakhuluma ngoba bebengazi wayenza i-agent chamber application angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo uyanika ke laba abakudikisayo olaba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule ma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo and then ma kungukuthi umsebenzi wakho awawazi kahle ke uyabonga ikhuku because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho lufake luphele lowa pendulo lowa na opposer ke wena sufaka ukuthiwa answering affidavit izikhathi eziningi akubi lesidingo ma wenze kahle i founding affidavit akho ma uyenze nje abakahla kudinga ukuthi kube le answering manje bona ke yiba bafaka i answering izolo ekseni ijaji laselithi manje ukuthi nithola amaphepha ekseni emini sokuthi kahlala ayinikani chance ngihlale ngiwafunde ngikwazwisise so ke ijaji ifundile ke ijaji lawo maphepha ke laselithola ithuba ke lamhlanje ke ukuthi lilalelwe okubizwa kuthiwa ngama-oral arguments lapho nje kabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwaliselwa kakhulu lokho okubhaliweyo
lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu yena uma ngaliphi njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho uza kuchaza njani emthethwandaba nxa ukhangele wena lokhu asekwethulile
umbuzo wakho muhle ngempela msakazi. Angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukhonvinsa inkantoli ukuthi akayena unobhala, therefore into azenzileyo ama-recalls lawa zi-wrong. Ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akhonvinse i-judge ukuthi ungunobhala njalo ama-recalls alungile. Lama ngazi msakazi. Angithi ngihlala ngilitshela abantu every day ukuthi hayi mina ngilitshela lokho angitshele khona, hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi yaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani lana kuzohamba njani. So njengoba indaba leyi ibilalelwe namhlanje, kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo, ngoba lami ngabe sengithole ithuba lokuthi ngithole i-brief ukuthi kuhambe njani enkantolo, kwakhulunywani, kwahamba njani. Kodwa ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphenduleke. Kuhle ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba, kungafani nalokho kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubo umsakazi na everywhere abantu bapolitike politika wasibe 22 bale ukuthi banihambise church bangali happy. Angazi ke msakazi ngaphandle manje ukuthi ngikhuluma ngokungazi, kodwa mabe hambe for interdict bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala. Hey angazi ngoba uJazi lingagcina lithi why lingabuyi kimi nge-real issue kulokuthi libuye kimi ngempumela of the issue. Kodwa kokwamanje sayikuqagela, kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibone lamaphepha lokuthi uhambe kanjani kanje.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengizo Chabangu. Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi oyisilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi. Lanxa bekuvele kungasikwe phula umthetho kungabhadali amalobolo, umthetho omutsha uthi oyisilisa nxa engasoze abhalise umtshado wakhe kumsitheli akudingakali ukuthi abhadale amalobolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Pangodube.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ingathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu. Bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela asebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe lesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalowo othi hhayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa ukuthi umuntu uyabe ebhadele amalobolo. Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto ezabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukolula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakubuza ukuthi kanti wena uyabungubani njengoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa ukuthi usaziwa imfanele zakho zenzile zonke kubalula ukuthi umntwana nxa ungabe khona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle soke lokala ukwenza ukuthi impilo ibenhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenza ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube ocubungula izombusazwe. Ubu manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe wake waba ngisinyaphinda njalo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe. Uthi yena uMbayiwa wayesithi engangena esibhedlela uthi wenga wayesala egula kakhulu. Umangwiro uthi igazi likaChiwenga latholakala liletshefu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi udubo lokusilela kwesamende elizweni soluphelile. Ukusilela kwesamende lokhu bese kubangele ukuqonga kwentengo yaso isuka kumadola alithumi $10 ngasakalinye yafika kumadola angamathumi amabili $20 isakalinye. Uma manje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi sithi sivini njani 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 nonke kanti ama message abala ubala ama message abantu abanjani zofuna ukukhuluma ngendoda leya kwaChabanga ukuthi indoda leya kwaChabanga njani kahle kahle ngondeni zayo indoda leya vele yona ifuna ukuthi empilweni yakabe nembali ukuthi wathengisa ilizwe wathengisa amaZimbabweans ewathengisela amasele ezanu so yimbali afuna ukuba nayo empilweni yakho uChabanga akananihluni usho akazinoka amakhwapha yini ngakhonokho nayena lo phukeng phukeng kanti bekupha kamonzora so ubazoba isikhulumeli kanjani somuntu we-CCC yena wesephathini kamonzora kanti kwakumele abe ngu-MP umonzora abesidla imali withdraw kude nakasa-contest njalo ehluleka ukubabhadalela manje ku-CCC ungene nini naze nasingcolisa isizwe sikamthwakazi madoda hhayi angazi ngani angazi ngani
alibona nisalona ubasakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene sicani lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma esitona alande ukubulawa kwebandla le-CCC why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzalo phinde ubulale ngapha ku-ND ku-CCC why kusikho iside lilodwa babe kodwa mhlambe abanani lokubulala anikwezani lakazodwa kudlala ngengqondo zabantu yazi akahle bathatha basenze izilimo kanti izilimo yebo ababoni bona ukuthi izilimo alimastrate kukhuluma kobulima lokungabantu abadala kunje ngamakhehla ukhuluma into ezingela ngqondo kanje hayaya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu besisibodwa awutshanisa la ayi zwi ngani gakho
studio 7 ekuseni enhle kangaka mina nyamangala lokudana ngoChabanga lo sithi usengezo Chabanga undalo waqonda abangani bethu abanye ekufuna ucela imoto yokukhankasa esithena uyinani partisan bambuzo abathi kanti vele ufuna uvula ngaliphi ngaphansi kwaliphi igama leparty yakho wathi hayi yena uyazimela uyedwa uzuku usengusecretary we-CCC usehamba ayisuka kuzo imali bese ithethe ngapi ayisizo leyo ithethe nga ezinye izinto kumele sizihlolisise kahle kahle khona ku studio 7 lani ukuthi njalo yasuze ihambe liphenye izindaba futhi lapha kuhamba so lapha kuhamba so kodwa sizibuza ukuthi uyithethe ngapi leyo mali ukuthi ahambe ayisuzi yena engaqondi kasimazi siyamazi sibili ngoba siphila la imali yokuthini kufanele sizichaze ukuthi kuliphi lokuthi kodwa into engisizisa ubuhle ukuthi isizwe siyafa siyachabalala enxa uthanda imali uJesu wathenyiswa laye ngabathanda imali wafa namhlanje uthengisa ilizwe lichabango lo ozithi ngichabango ngiyabonga studio 7 ngikhulume ukuthi layazwe lapho khonti ayisukuthi kasimazi siyamazi
ngiyalibingelela baka studio 7 hayi thina siyaphila siyazizwa indaba zenu ezimnandi sihlutshwa ngenalo usengezwe uchabango laye nalo uphugeni wakhona nalowo angikwazi ukuthi bafunani thina sifuna inhlala kahle yiwumbono wami engilawo ngisesontala kuwadi 12
yeyi salibonani basakazi be studio 7 yebantu
mnangagwa
uyagula ngengqondo straight abantu abakunanzelele since lowo nje hlutshwa ludaba legugura wonto uyagula lwababa othi wenga ngabagulayo nabo omohamad kuthiwa umahadi lo uyagula uyaziwela phela lo muntu uma esestejini ayeye madoda ayeye engaveletshi into nje vele nanochuma balandela kuphela ayeyeye madoda
esitedofu ukuthi ngalobana ithuthusi ilisana lezana ikhiphe izana esihlalweni kodwa silisana lochabanga achabanga imvuma mpela ayinto eyenzakayo anyamvuma kuba manje iTriplec ilisana lokukhipha ukuthi ikhiphe izano but isilisana lokuthi uchabanga ayaziso kuhlungu lokho
siyezwa siyezwa hayi siyakuzwa wena babo uthi wena uchabanga manje wena njengoba uzithi wena unobhala wena wethuthu inqubo ngoba phela wena manyawo zithi unobhala awukwazi ukuthathini uyithatha lobani lesizwe uyithatha lobani hayi hayi siyabona nje isosi yakho ibulalisa abantu njengoba seliqalile nje lokhu uzena eHarare nje ukuthi kuthiwe kuza kuba ama-election abantu basazophela kungenxa yakho awaziwa wayene lokhu uzena kuthiphe ingakho nje ikhanda lakho lingasebenzi kahle lingathathi kahle siyeza ukuthi wena uyingane yentombi ubeziyalokhu uzobezilokhu uzena isibongo sakumalusi iyona le nje yenza ukuthi nje ikhanda lakho
lingasiyalibingelela siyalibingelela esikudiwo hhayi siyazizwa ziyaqafunwa kodwa iqiniso elikhona ukuthi amaNdebele sivele thina asinayo ungasimela elokhuzeni khonalo ephalamende ngoba ngokukhangela maningi amaNdebele akhona khona lapho ephathini yona leyo ebuswayo kodwa-ke akukho utshintsho olukhona lalabo esibafaka abangenayo kubingeniswa through khona lokhu nje kwade kuvoto anti yabona ukuthi sebeyenze something kutho ukuthi-ke emaNdebeleni vele kuzahlala kunjalo abantu labana ngendaba ukuthi bale mali ma ungene khona olindebele befika ngale bayakutshintsha ingqondo ngendaba yayo le mali so kunzima ukuze silungise
ye mpingelele enkundleni hhayi siyamuzwa uchaba ukuthi uthi yena laba abantu ababengenele ukhetho bakhethwa ngabantu akusafanelanga manje bencintise kufanele kuncintise abakhe ngoba esesithi labo bantu abasobe TCC umbuzo okhona ukuthi kahle kahle kathi TCC singekabani singeyakhe yini uchabani ngoba uma ebesesithi laba abantu abakhethwa ngabantu abasobe TCC and injongo kachaba yonke nje uma uyibhekile uchaba isifiso sakhe yikubisela izano likhumbula ukuthi leshani isikhathi kwathi kusiya kuma-election vele uchabango nguye owayeyenze ukuthi ama-candidates e-TCC lanayi-12 asuspende saba le baba le nhlanhla ikhodi yababisela uchabango uthe sebona ukuthi umzamo wakhelwana awuphumelelanga nanko manje sefuya futhi lo munye umzamo kodwa inhloso kachabango loba singathi ukudiliza i-TCC efake izano and uma ngabheka abantu laba basebenzisa into efanayo beqala ku-MDA omonzola lawo makhubhe yinto yabo nje lamanje lokhu besebenzisa i-extim efanayo umbuzo yukuthi kathi manje Chamisa uzabe lokhu utshawa yinto efanayo uthini ngakho wena yikho lapho umbuzo osukhona njengoba libona nje okhalphantu kugen lawo sebejampele phakathi khona lapho bajampele phakathi ukuthi bezodiliza ngoba vele bajayele ukuthi kodwa uchabango into eyenzayo eqinisweni ayincedi abantu base ezimbabwe kubabantu basemathebeleni uchabango singakhulumayelayo ize liphumele etshona uchabango usebenzela izwi ngaphandle kwabantu abangaziyo izano ukuthi operator kanjani yibo abangathi uchabango ngumuntu we-3PC uchabango asomuntu we-3PC kucace ba
siyabingela 27 izanu PF lo president babo lengatsha zabo zonke abasela mahloni ingatsha zabo ezifana lezabo sengeza uchabango ofazi ospeaker of parliament omdenda izinkantolo lamaphoyisa abasena mahlolo kulokulabantu abangavumelana ukuthi baxotshisa abantu kuparliament ngeparty yabo njenge-3PC baqedela abethi abasavunyelwa abantu be-3PC ukusebenzisa igama le-3PC sengilezani ileke izinkantolo zabo behambe khona ngale zifike zikujaje lokuthi abantu be-3PC basebenzisa igama le-3PC ongemthetho selingelika sengezo chabango selingele sifazi sengilezani umbuzo wami teni bacabanga ukuthi umhlaba labantu bezimbabwe bayizilima ngaleyo ndlela yini ukuthi ipolitics yabo esihlambalaza amazimbabwe kangaka ukuthi kuthiwe bale politiki yokungafundanga yokuthi umuntu uyaqhamuka esikhaleni sasevuke ukuthi usengusecretary general wezanu usekhola bonke abantu bezanu sexosha lomnangagwa izanu PF singeyabo enkantolo kufike kuphumelele ujaji ethi kulungile kunjalo ikangaroo country enjani ibanana republic yini na abaqale besitshele lokho nasingamazimbabwe sifuna ukuhlonishwa la izizwe ngendlela esiziphatha ngalo ngendlela esenza ngayo izinto siyabonga
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalaleli funa ukuphendula ubaba lo othiwa ngu-Angiponisfana okunye kuyagcina kungani thiwa thina kasimhloniphi ngoba ukukhuluma kwakho ngani ukuphambene kaxhumanisa umlomo wakhe lengqondo uthi yena ngo-2018 wena bazama ukuthi abantu bengameli wazame ngaphi kanti thina sikaze sibone zona i-news ezikhuluma ngaye ukuthi wenza so sesithi ombuso ofuzwayo labo-efijela ncube bangcono seke sibezwe ku-studio 7 siwabalele emaphepheni bekhanya ukuthi bamele abantu pho yena ubamela ngapha abantu nje wahlazi muze ale gcekana le-3PC ungazani vele wayefuna ukuba ngupresident wangikhona phela amadoda lomhawu siyawezwa noma ekhuluma ku-studio 7 uyabe engakhulumeli ukuthi ulwela abantu bezimbabwe but uyabe ekhulumela umhawu ukuthi enye iphathi labantu yena vele kalasapoti so lokhu akungeke kuze kumise abantu ukuthi bekhulule izimbabwe so into kumele beyazike ukuthi engathi yena uchamisa wabulalisa abantu 2018 thina ukuze izimbabwe ikhululeke kumele siphakame singathi uchamisa kabe nguye ongena estaradeni sithi uchamisa abe nguye olwa lezana izani ibambe konke amasocha amapholisa ini everything amakhodi so uchamisa kokwenziwa nguchabango lo kuyakhanya vele ukuthi khona khona kuze esandla sezanu ngoba ngakula sandla sezanu umdenda ngayikhothi that day yathi sikungabi lo muntu orecolayo lo zihambi ngabalalela but ngendaba zokuthi into yakhona ivele bakwastaba ekhothi labana ngabantwana ibaba batshela okokwenza ikho berigola bengalaleli umthetho wekhothi la makhothi bayatshela okokwenza thina silandaba kabayenza intandia kodwa i-3PC abangeke beze beyidilize ngoba i-3PC yithi abantu so yinto okumele beyinanzelela abantu yona leyo so angikenayo sithi babulalisa abantu thina abantu vele kumele sizikhulule khathesi wena ungabhewuka khona la abantu babashuta amapicture amapholisa abengela moto ipholisi ukuze lizothwala izidumbu labe lingela kumele licele ingubo yokumbathisa izidumbu akudla izibhedlela kazilamithi kazilani kodwa umuntu ubhizi ufuna ukuthi uchamisa abe nguye ongena esitaradeni akusikwanele wena mdala wena
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +12464650318 Umnandi la ingoma kaMampintsha ehamba ke lo makhathi besidubela hlelo lotlo lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC leleZANU PF phambilini kokhetho lwama-by-election. Kambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7 igama ngu-Chris Gandebe.